sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwazo omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 22 Mbimbitho 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulabantwana besikolo abangamajumi amathathu eManikaland ukucatshangelwa ukuthi babulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Abantu lokhu bethitibele ngokwehlele lesabelo seManikaland.
Abantu bayakhala sibili kakhulu, umhlaba wonke uyakhala ngoba ayokwenzakeleyo. Akukuthi ubone abantu bengcwatshwa emanzini bephili, izipho ngokuthi mbo phezu kwabo kumbe imoto ihamba ithathwe ngamanzi.
Abantu bakhalela abalahlekelwe izihlobo ezibulewe lezulu elikhulu eZimbabwe.
Sithanda ukuthumela umlayezo yenduduzo kulabo abalahlekelwe izihlobo nabangane nabantwana. Sithidudu kumdeni yonke.
Kambe kunjani ukuhlala kwele Melika?
EMelika ilizwe elihle kakhulu, kodwa ke ayisilo lizwe liphuma kumfanekiso wethelevishini.
Lingakhuthwa ngumculo ka-Edith Webutonga.
Iqembu lami ngihamba labosisi abane namajaha amathathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantwana abafika amajumi amathathu, abaphathi bezikolo ababili kanye lombalisi oyedwa ongaziwa ukuthi bayangaphi, kulandela ukuna kwezulu lesiphepho kucyclone Idai esabelweni seManikaland. Lokhu kwethulwe luhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethulwa kwemibiko ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esehlele ilanga langoMgqibelo lelangesonto ukuthi abezinsuku zokukhalela abantu abalahlekelwa izihlobo labangane kulandela ukuna kwezulu leli. Abantwana abaphathi bezikolo lombalisi abangabonakaliyo kade besezikolo ezibalisa eSengangu, eDzingire kanye leChimanimani asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu bethitibele abantu ababhekane lezulu lesiphepho elibulele abantu abalikhulu phose lamajumi amane 139 njalo labhidliza izakhiwo eziningi ezigoqela izikolo, izindlu, amabholoho lokunye. Omunye wabasile engozini le ngunkosazana Roseline Mkandla osebenza kunhlanganiso ye-National Employment Council ebona ngezokulima.
Waqalisa umoya nge-Wednesday, Wednesday to Thursday, then Thursday kwahle kwaqalisa ukuna, lo moya wakhona waba mkhulu sibili ngamandla, izulu lisina to Friday, Sabatha vela sizange siphume ezindlini. Kwana kwaba lo moya futhi omkhulu, sasibukela nje impophoma zamanzi zisehla, kodwa edrobheni lemtari akuzange kube le ngozi enkulu esikubonayo ngale Chimanimani, kwaba ngamanzi kuphela.
Singathi kwakusethusa kanganani likubukele khonokho?
Okwakusethusa kakhulu ngumoya, izulu lalingethusi ngoba lalingadumi lingaphazima, laliphongaukuthululeka nje kuhle.
Nxa sesikhangela ke khona manje okwenzakalani emtare, kulabantu ababuya bezencedisa abanye kumbe kuthiwani?
Ye, bakhona sibili abaningi bahambile baya khona le eChimanimani kuyancedisa umonakalo obekhona.
Singathi ngokuzwa kwakho sibili, kukhanya ngazani kulabantu abaningi ababhubhileyo, ubonani uncedo lwangukhona olufunakalayo kungabe kuyini lani?
Yikudla, izigqoko, ingubo, lokuthi abantu basuswe nje endaweni zona lezo konakala ekhona bayehlaliswa kwindawo ephephileyo.
Singathi abantu bakhala kanganani ngesihlakalo lesi?
Abantu bayakhala sibili kakhulu, umhlaba wonke uyakhala ngoba ayokwenzakeleyo. Akukuhle ubone abantu bengcwatshwa emanzini bephili, izipho ngokuthi mbo phezu kwabo kumbe imoto ihamba ithathwe ngamanzi.
Singathi ke awula abanye obaziyo ababhubhileyo engozini le?
Hayi, abegazi sibili abakho engibaziyo. Ngiyacabanga nje ngipikitha kodwa angibezwa muntu ngoba abaningi esibasebenzayo ama-farmers akhona ngale abanye bakhona, kodwa asikezwa lutho ukuthi ngobani abehlelwe ingozi yangkhona esibaziyo.
Singathi-ke nxa sesikhangela-ke abalimi kukhanya ngazani bayafuna ukuthi bancediswe sibili kakhulu
baza funani manje nxa sokunje
abalimi bazafuna ukuncediswa sibili ngoba izilimo zabo zonakele sokulele phansi ngenxa yomoya kulele phakathi kwamanzi so ema siminabo sokonakele sokuhambile inhlabathi sokuzindonga izinhlanyelo amafertilizer so ikho sokufunakala ukuthi bayiqalisa kutsha izindawo leziyana zivalwe kutshindonga leziyana ezivulwe ngamanzi
singathi kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi baqalise kutsha baze bafike lapha kade sebekhona
kuzawuthatha sibili ye almost
kungani kunzima sibili
hayi kunzima kakhulu sibili
ye kukhona okunye ofisa ukusitshela khona mama
sizaningi bakithi ngoba hhayi abantu bayakhala sibili konakeli kakhulu thina ngapha sibonga inkosi ngoba isiphephisile noma izulu belisina nanamhla sibelilokhu lisina bekungakacini lokhu lisina edrobheni lemtyala
ye umongameli laye uthe kuzamele kube lamalanga amabili okuthi abantu bakhalele sibili lokho okwenzakeleyo abantu ababhubhileyo kuyasiza kakhulu yini lokhu xa zukhangela ukududuza labo abalahlekelwe izihlobo
ya ziyasiza kakhulu ngoba bayadiduzeka nabo bebona ukuthi sikhala ndawonye nabo abasibobodwa abalahlekelweyo abayekelelwanga ukuthi bazibonile hayi uncedo lubuyile sibili siyambonga umongameli uthile abantu ukuthi bayesiza khonale ukudla imali into eningi ihambile khonale ejimanimani
unkosazana Roslyn Mkandla usebenza kunhlanganiso ye-National Employment Council sixoxe laye esemtare kubikwa ukuthi abantu abasinde kulingozi basesimeni esibi njalo bakhala ngokuthi kabatholi uncedo abaludingayo okugoqela ukudla lezigqoko lokunye sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Salim Lambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development
kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto o-UCCZ o-Roman Catholic o-Methodist abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi bebe zokuhlala abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile abalezindlela zane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi bebe belokhu behlala nabo ihhofisi ka-DHPing yesetshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezama ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani
singathi-ke inhlanganiso yenu inceda njani abantu khonapho
thina njenge-PYD singathi sizama ukuthi sinike abantu i-information ngento eliqiniso eyenzakala endaweni yethu le ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique beqalisa ukuthi kusetshipinge kusetshimanimani kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholopho elidelekileyo sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko libholopho lasetshimanimani kumbe ngelasetshipinge nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lo ngumgwaqo wangakithi enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sidelekelelayo so ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki so kusitsho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki
kwenzakalani lapho khona okwamanje
vele indaba le yindaba eyi singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili kunzima sibili okulapha ichimanimani yebele lomnyama kakhulu ngoba yeyi kube lamanzi amaningi kakhulu kodwa nxa sikhangele thina isimanimani leshipinge singathi yindawo enye vele ngoba vele ibhoda yakhona incane abanye abantu abasebenza eshipinge bahlala echimanimani so singathi vele ngumuzi owodwa so vele abantu abasechimanimani usually balezimuli zabo echipinge abanye abasechipinge balezimuli zabo echimanimani abanye basebenzela echipinge behlala echimanimani njalo njalo silethemba yokuthi abantu bazathola usizo kukhanya ukuthi kungani kungenelwa ngabe-government uhulumente kungenelwe lama-NGOs labanye abantu nje njengabo-chimanimani hotel akade besiza abantu silethemba yokuthi izinto zizabangcono kodwa umumo olapha muve kakhulu besicela sibili ukuthi abantu nxa bekwanisa bephathise ngezinto whether yimpahla kumbe imali kumbe kuyini
unkosazana Salim Lambo ukunhlanganiso ye-Platform for Youth Development sixoxe laye esechiyatswa esabelweni seManicaland.
Nanko kunye kwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Ilizwe leChina selithembise ukuthi lizakwakha amabhuloho indlela zokuhambisa izikolo lamakilinika okubhidlizwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi zokuvuselelwa inkampani yeCoal Storage Commission esithole imali efika izigidi ezingamakhulu amane 400 million. Imali le idingwe kunkampani yeBosted Beef. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi indawo yamabhizimusi izindlu lenkamba yamapolisa ekopa esiqintini seChipinge kubhidlizwe kwaphela du lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Okwamanje sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ukuthi yi-audio ukhulume okufisayo. Ukwenza njalo usithumezele umlayezo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
South Africa. Sithanda ukuthumela umlayezo yenduduzo kulabo abalahlekelwe izihlobo nabangane nabantwana. Sithi dudu kumndeni yonke. Kunjalo nje sizwile uPresident Ndobethe abantu mabangagqilwa ngabantu imali ezibuthaniswayo. Abantwana beZimbabwe isikhathi esiningi inkinga abahlangana nazo bayazilungisela bodwa. Bagcwele emazweni nje kuzama ukuthi balungisise inkinga yelizwe. So kutho ukuthi ngamagama nje akhulunywa ngumuntu omdala ophosisileyo mathi abantu abazama ukusiza abantu abahluphekileyo yena athi abangasizwa. So angazi ukuthi uyabe ekhuluma amagama anjani ngumuntu omdala. Hhayi, uphosisile umuntu omdala okukhuluma kwakhe. Thina ngapha sisazama nje ukuthi sibuthanise lokho okuncane esizabe sikutholile ukuthi abantu basinde, bathole impahla zokugqoka, bathole ukudla, njalo bathole indawo zokuhlala kahle nokuphuza amanzi aklini. Ekhaya kwamanje ukuthi usesibhekane nenkinga yokuthi abantu basazohlaselwa imikhuhlane eminingi kakhulu ngemva kwalesi sehlakalo. Siyabonga.
Mina nginokansela Moyo Chi wekachechete wati wange West Victoria Force wange RTC supo esihlangana lalo lapha kulesi sigaba sikawati 3 ewange West ukuthi kule ndlala abantu sebeqalile ukulamba kuvele kule ndlala abantu bengathulanga kahle esifundo sabo somnyaka ophelileyo. Ngathesi uvele sokuqalile ukutsha kakhulu, uvele sokusonakala. Angena indlala esikhona, ngathesi indlala yakubantu, indlala yezifuyo, amanzi, indawo zibamba amanzi sezithile, indawo ezinjengamadamu ngazivela zingenanga amanzi. So silohlupho olufana lalolo njengabantu basinesi sigaba. So angivele nisemadiphelelimo baningi bavele basebesendlaleni. So indlala leyo into engathi ifuna ukuthi umsakazo we-Studio 7 bekwazi ukuthi kule ndlala emangalisayo kulesi
salubonani. Basakazi be-Studio 7 Madla Emhlambini lo okhulumayo ngisemango. Bengiliyazisa ngokuthi libekwazi ukuthi kulezi nhlelo sibili ezizayo ezikahulumene kunye nezizimele. But mase kufika khona phe kubhalweni uzathola ukuthi abamele especially lapha engikhona mina angeke ngisho kodwa ukuthi bona kunoefumeni owathi ithela usebhuku wakhe ukuthi akubhalwe abantu abadala ngobe yasithi la ngikasale lapho so kwabhala abadala bodwa bazibeyinela abantwana bonke basala phandle khonapho babe bekhulumela abantu labana benhlelo ukuthi bafuna abantu abanjani kodwa bona bengakulaleli lokho benze okwabo oba abayazi ukuthi angeke ubasiye phandle so sizama ukuthi uhulumende angenele entweni ezifana nalezi ngoba uhulumende uziqhina ngabantu abakuthiwa ngama-bond free kodwa bonke labo bantu ababizwa kuthiwa bond free bangabayanga sibili ngoba masekuthiwa abantwana babhalwa sebesele phandle uthole ukuthi umuntu lokho waba nguye kalambuzi kaladonki kalankukhu ungumuntu kulo muzi bekunephazi labantwana uyabhadala isikolo so kukhanya bayancindezelwa abantu ukudubeka kwabo kuqhubekela phambili so inhlani sazama ukunanzelela ukuthi abantu babhalwa njani ngiyabona
sambonani kuwanjani tama maxoze panda lolu daba lolu nto kufunakala kuphela ukuthi labo bantu abasemanyiphaleni babheke babone ukuthi lapha indawo abahleli kuzo yindawo basuswe bonke baye bewa kwezinye indawo ngoba leyo ndawo vele kuzobuya kwenzakale futhi bagcine sebetheni bona kuye ukuthi vele kuhamba abantu abaningi kakhulu njengokuthi manje akuyazakala ukuthi khona inamba yakhona abahambileyo bangayo so uma bengasuswa baye bekwa kwenye indawo ziningi izindawo lezi ezathathwa ngama-ovethi nje bazigcina bengekho into nje abayenza just kuphela ukugcina indawo beyibuka nje ukuthi indawo bayithathela kwelungu ukuthi unenkomo four kunendawo enkulu kakhulu sokungcono ukuthi labo abantu bathathwe babeke lapho bakwazi ukululama kahle ngoba zindawo vele ezivele ezingadosiwe ezingadelelwa ngamanzi siyabonga.
Ye laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo sicela lisithumezele lani phela kunombolo ye-WhatsApp ethi 0120246530318 siyabonga. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selifakele izijeziso zenoto iziphathamandla zekhomishini ebona ngezokhetho kwele-Democratic Republic of Congo kulandela ukhetho okuthiwa kalwenziwanga ngemfanelo. Ilizwe leBrithani selicele umanyano we-European Union ukuthi welule isikhathi sokuthi liphume kumanyano lo bekumele ilizwe leli liphume ngeviki ezayo.
Kuhlandla lapho esikhuluma khona ngokwezakala kweleMelika namhla silomnumzana Ishmael Mthombeni khona ngale-ke eTexas. Ye baba Mthombeni, kunjani?
Hayi, ngahle, linjani lina?
Hayi, siphile kakhulu. Kunjani khonapho?
Hayi, ngapha kukahle, sesikhangelele ukuthisa nje, sesiqeda umqando.
Akusitshele ukuthi eMelika lapho wabuya nini?
Fike ngo-1999.
Ye, wawuzibuyela nje uzefunda kumbe wawudingani?
Ngabuya ngizofunda kodwa ngambalekela umumo welizwe wasekhaya. Umkhonomi wawungasamanga kahle, ngaswela indawo e-Polytech, ngaswela indawo lasena, ngasendinga izindawo phandle kwelizwe. Esikolo se-primary ngafunda i-REP, Road Estate Preparatory School, ngasenziyafunda i-secondary eMchabeni, then i-A-level ngasenziyafunda eMakokoba e-St. Columbus High School. Then sensuka lapho ngaze America ngazofunda e-Elizabeth Town College.
Kona ngale wawujayani kona?
I-public policy. Ngigraduate i-degree political science u-public policy.
Singathi-ke nxa ule degree enjalo kuyasebenzeka yini?
Ama-opportunities akhona kodwa ugcina ungasayenzi lokho ovele ukufuna. Ikakhulu thina esivele ekhaya bekuyinto ebengifuna ukusebenza phakathi ku-government. Uhulumende wakithi. Kodwa-ke xa sulapha suyosebenzela ikampani.
Ye, kodwa kuyasebenzeka sibili?
Hayi, ukusebenzeka kuyasebenzeka.
Singathi-ke nxa sukhangele khonapho ukuhlala eMelika kunjani?
Mbona kufuna umuntu obuye emncane wabuye emncane wakhulela lapha uzokukholisa ukuthi abe ngwalapha aphile khonapha yonke idive khona. Kodwa ungabuye usumkhulu njengathi esabuya sesiyedlulisa iminyaka engu-18 uyabe usungumuntu wasekhaya ngoba usukhulile yikho ke ukuphila lapha kuqhina sokusiba nzima ngoba uhlala usucabanga ekhaya ucabange lapho support ekhaya usupport lapho so yonke into yenza nxa zonke
singathi wena uhamba yonke singathi wena ukuze ubone ukuthi hayi lapha ke sengingenile ukuba umuntu ongasebenzelana kumbe ongadlelana labantu bemelika usowakuzwa sokungani sokukhona yini emzimbeni kumbe lokhu sakudinga nje
sokukhona ngoba sengihlala isikhathi eside kodwa akuphelelanga kodwa sokukhona ngoba sengihlala isikhathi eside mbona ungahlala isikhathi eside kuyakungena kakhulu
yes singathi ungatshelana abantu ekhaya ngokuthi emelika lapha kunjani
emelika ilizwe elihle kakhulu kodwa ke ayisilo lizwe liphuma bomfanekiso wethelevision ilizwe nje lifana lasekhaya umahluko nje yikuthi lona li-developed kwedlulele ekhaya lithuthukile kancane kodwa ke kuyasetshenzwa kakhulu e-America ukwedlula ekhaya
singathi ke awusoze uthiye ibhathi ehofisini ubhotabhote ube suphendula sohola
hayi bo ngeke wenze njalo
kungahlupha lapha
i-system yabe ithuthukile kakhulu iyalandelela yonke into oyenzayo kumele ube productive
hayi ungabhalisa ke abalaleli baba Mthombeni
lisale kahle balaleli liqhubeke lilalele umsakazo lisupport i-Voice of America
yes siyajabula ukuthi besixoxa lo mnumzana Ishmael Mthombeni yena uhlala khonapha kwele Melika eDallas, Texas. Sibonga kakhulu ke baba Mthombeni.
Hayi lati sibonga.
Kuhlandla lapho sixoxa khona labantu abadabuka kwele Zimbabwe. Sixoxa lamhla lo mnumzana Qinisela Vivante Dabengwa okwele Botswana. Baba Dabengwa kunjani?
Ngiyaphila njani futhi.
Hayi siphile kakhulu kunjani khona lapho eBotswana?
Hayi Botswana ku right kuyachisa kuphela.
Ye akusitshele ngamafutshane ngempilo yakho sibili ukuthi wena udabuka ngapi njalo wenzani khonapho.
Mina ndidabuka esilobela kwamalisa induna elapho eBotswana ngiyasebenza ku security company
singathi kuyasebenzeka yini
hayi kuyasebenzeka iholo lakhona lingconywana kufanana abantwana balambe ekhaya konke nje hayi kukhanya ku right akunahlupho ngaphandle nje wabona laba abanye bethu abasenza amacala lapha besithwalisa nzima abantu balapha
ye singathi ke nxa sukhangele umsebenzi owenzayo khonapho banenganganani abawenza umsebenzi onjengowakho abadabuka kwele Zimbabwe
hayi balutshwane kakhulu bayingcosana sibili ngoba abaningi bakhona bagcwele kuma-construction nakumahoteleni uma-restaurant abanye abasebenza ezindlini abanye nabo ngabasebenza emaplazini hayi lo msebenzi engiwenza balutshwane kakhulu
kwini okwakwenza ukuthi ugcine usukhonapho uthe usehaberoni kumbe Francis Town
nalapho ngisehaberoni
kwini okwakwenza ugcina ufika khonapho ehaberoni
akwangenza ngifike lapha nami ngahlangana nomunye umuntu nje odabuka kithi kwanda wandithatha wathi hayi asihambe ndoda ngiyokungenisa ngale securityni kwenzela ukuthi nawe ubone okwenziwa ngabanye abantwana ungahlali nje kulapha ku-construction kuphela nawe kwenza okunye okungani kululo okuzakwanisa ukuthi nawe kusasa ukwanisa ukuthi nawe ugcine ungalimalanga ngoba lokho ku-construction kuyasetshenzwa kakhulu kula construction so eyi kunzima
ye singathi imuli yakho ingaphi kwamanje
imuli yami kwamanje isekhaya ibihambile nje ngo-December ukuthi iyelimalima naba uthole kokuthi ubawose umnyaka uziyephela so hayi nawe ngikhangele ethi njengoba sokulinywa kungani usokuzafuna hayi sebeza kuya ngapha nami bayitraine ngapha
ye siyawuzwa kakhulu-ke akubabingelele sibili lezi hlobo ezinye
ngithanda ukubingelela imuli yakodabengwa yonke ilizwe lonke leZimbabwe ikakhulu lapho enzalwa khona isilobela omalisa ithi hayi salibonani mbingelele nomalu mami ngimthanda kakhulu osethofo umalu mungwena sengibingelela nomalu mami umahlango osesilobela ongukhansila kawadi 25 hayi ngibongile futhi kolabo
ye siyabonga kakhulu ke
hayi kulungile lihlala lindidinga shuka mparticipate nami ngizabe ndidinga nami kwezinye izikhathi
ye siyabonga kakhulu ke edabengwa ungadinwa kusasa
hayi mbongile mthembo
ye okwamanje ke sike sizwe ke umculo oka Edith Kwekutonga
ngithembe kuwe ingoma le iphuma ku album yami ethiwa ngumadalitho umadalitho libizo lomntanami elitsholono ukuthi izivusiso ngithembe kuwe ingoma engikhuluma ngumdali. Ngikhuluma lomdali ngithi baba ngokwazi okusengqondweni zami konke ngikwenzayo ngithembe kuwe baba. Impilweni silabo abantu esibathembileyo ukuthi nxa bekhona yonke into ihamba kuhle. Lapha ngikhuluma ngomdali wami.
My source of inspiration, your word is my source of rhythm, your word is my rhythm of life. Andabayi na pandemwa, andabayi ngeko baba, itembelego baba wangu. Melago, melisilako baba. My life is the testimony of what you've done for me. My life is
iqembu lami, the band Utonga ilabahlabeleli labaculayo abangu 7. Iqembu lethu selike lahamba endaweni eziningi, sesahamba sayacula eNairobi, eKampala, eIndia, eGrahamstown, eTanzania, eZanzibar, njalo lolu nyaka sizabe sihamba siyachaya eDRC, laseZambia. Singabantu abahamba besiyachaya kuma festivals, okunye sihamba singabantu abesiyachaya lapho kuyabe kuchaya ama celebrations khona. Iqembu lami ngihamba labo osisi abane namajaha amathathu. Ngithanda ukuhamba lamankazana ngenxa yokuthi mina ngithanda abantu abangumama. Njengoba mina ngathola ithuba lokufunda ngingumuntu wesifazane, ngifuna ukuthi lami ngibe ngifundisa abantu abangumama ukuthi emsebenzini wethu lo owesiginci kuhamba kanjani. Ngibafundise lakho ukuthi hayi, lapho esihamba khona thina njengabomama kukhona lapho esingawela khona endaweni okungamelanga behambe khona. So lapha ngiyabe ngifundisa ukwenza ukuthi labo nxa sebelabo awabo ama-bands babe bele information, belokwazi ukuthi bengakuhambisa njani. Thina abanye zange silithole ithuba lokuthi kube khona lalo ozifundisa khonokho. So ngifuna ukuthi kube labo mama abathi aba-empowered njengabosisi labo mama abachaya ezomculo.
Baba wami Tembelevo, nelizwilako baba. My life is the testimony of what you've done for me. My life is the
dance. Siyabonga kakhulu ke iTito weButonga singakehlukani ukuthi sikhangele indaba esigokhela namhlanje. Kulabantwana besikolo abangamajumi amatatu eManicaland okucatshangelwa ukuthi babulewe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu lokhu betitibele ngokubehlele esabelweni lesi. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo uKeeps Dube.